Umba kwamnumzana Chanisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi. IBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika neYurophu, kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayefika. Iyafanana lokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbe niyefika lapho eyamaJuda. So angiboni icala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwegugurawundi lucutshungulwe?
Hayi, angingazake ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobani ngodaba lwegugurawundi. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi igugurawundi is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulomlando wokuthi alulungise lolo daba, akukhethelekile ukuthi kungene embusweni. Wonke ozangena embusweni okukhokhela iZimbabwe olomlando wokuthi eqondise udaba lombhucazwe olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho, at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefika eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezitshiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, ukwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthi ayigugurawundi igugurawundi, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zisisani. Mbona ngazathi khonokho kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwegugurawundi lisilokhuluma politically, kodwa kufuzanga lube partisan. Amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwegugurawundi silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.